Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
This is our parents. We all have a duty and burden to support this bold and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Uduwe lezambuzi kuyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu, abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba lwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana le-cholera. Idale le-Senate silakwe le-Melika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba sasekhaya u-Homeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho ke kuqathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kweze kulimizamo. Loba kunjalo banengi abathi kabathakazeleli uzibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Khuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kazibuse eMurambinda esabelweni seManicaland. Umnangagwa waze ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our currency. We all have a duty and burden.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayethembi imali iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama bond notes kanye lama bearers checks. Umnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakwele Zimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane lenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophete uhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ukusenjalo Umnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe ozakufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha ama zero kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzele. Kube ngani umkhono omuyalungiswa oqala.
Omela isigaba sebulawayo North edale parliamente uNkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi kwakhona layo na le imali isebenze layo ngendlela eyayisebenzela abantu ngayo endulo.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le-Citizens Coalition for Change uSikhwica Mfundo Washman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnumzana Sengozo Chabangu uSikhwica Mfundo Love Momaduku okubandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende umnumzana Clifford Hlatshwayo umnumzana Richard Tswangirai umnumzana Happy Mochitsiba labanye abaphikisayo. UChabangu uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse.
Ngeyabantu bezimbabwe
banengi abangathakazeleli uzibuse. Umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi uyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayikhi bekhulume khonoko kodwa kungelakho abakwenzayo njengohulumende.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44, Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseMurambinda ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzibuso omuhle, aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe aze zifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo ombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisi, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela ovala ukuthi abaholi beAmerica bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udlubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imibiko abahlala beyethula abakumangalisi, kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe. Bona ngokwabo ababa yinkinga ngathi abantu makhaza nje, udubo lungaphi lulaphana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi, uMnangagwa ufundiswe ngomgabe, ngumntakamgabe, la uthe nje khipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje yenziwa ngumnangagwa ngawukhangelisisa okuningi kwakhona. Ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle, uzimisa ngapha kudemokhrasi, uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa ngumgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Iyona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sile minyaka yonke le iseyathola uzibuse?
Kuyenzakala kathi seZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44, ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloke sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikholwa lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaba? Ususwayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo, hhayi kabalethela ngalutho abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi ha kulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hhayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokhu behlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshawe ngabantu, babulawe ngabantu, babuyele ekhaya futhi bayedibana lo dubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi kuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba ole UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamachumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elilezambuzi njalo eledlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwa lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawonye lohlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esilabantu abalutshwane abalezambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolu lakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo councilor ka ward 7 eBrunaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi singathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi ngabe kusize kakhulu. Abantu mpela hamba nzima mpela thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane nale esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama mpela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani but besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho kuze siyakhangela ukuthi abantu abaningabasebenzi siyahluphekela izweni leli abasebenzi so kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele imali eningi kanti siyabe sikhangela ukuthi uhulumende ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lonyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga. Lokhu kukhangelelwa ukuthi kungengeza na udubo lolu njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqedwe lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhangela ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandelwa amadamu lawa. Sila madamu amaningi sibili ungangokuthi ma bengayenza njalo asendaweni ezirayithi ukuthi ma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende la engangenelela ukuthi ancedise abantu because inkomo zethu ungakhangela kathesi inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukansila kaward 7 eBrunaberg ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBrunaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe kodwa abakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe kalilamali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. UGawule usungula lingxoxo.
uzibuse Gibson uzibuse kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto ngabe ulukhuni kanganani okwaka Tesla phesikhona ngoba iminyaka iyachiyana Gibson ukhona umnyaka wendlala ukhona umnyaka wesivuno esihle ngabe uzibuse ngozibuse ilizwe lethu lathola uzibuse umnyaka ka 1980 um 18 April lapho lathola khona uzibuse lapho esasuka khona umbuso okwaba lombuso wabensundu umbuso wabaningi waba khona mhlaka 18 ilizwe lathola uzibuse abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana but okuliqiniswa ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owesincindezele
Hey baba Ncube uyakhuluma ugawule lapha uthi hayi umbuso ukhona uzibuse ukhona sibi wena uthini
uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho ulokudla kwakho ulomnotho wakho ulemali yakho ulomhlaba wakho abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele ischool fees uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho noma kulento oyisolayo uyisole ukhululekile kodwa khonokho eZimbabwe kasikuboni loba kusasa besithi bayagida bagida abanye evele esesaba laba kubandla lakhe khonapho uzibuse kayisuke ukuthi ungwaliphi ibandla ngokuthi lilizwe likhululekile ngiyamuzwa ubaba uGawula ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini ukuthi uzibuse ngozibuse kuphela uzibuse kasuke uzibuse kuphela yikuthi liphila njani elizweni izinto ezilapho ngezenu umhlaba elikuwo ngokabani nxa uhleli kumbe uhleli usenkaya indawo yakho yini kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe ehlala namhlanje ngesibuni esisodwa kusasa ngiyakususa so ke uzibuse singathi vele kasilaye eZimbabwe silokho esifile silozane sokuthi sibe lozibuze yikho indlela indlela ekhona le yebo
ye baba Gawule uyazizwela lapha ke akumpendulo uNcube
ilizwe lethu lakhululeka ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi umhlabathi lo sesikhululekile umhlabathi siwutholile abantu kade endaweni wabuhleli khona umuntu oyedwa engathi 100 or 200 and something kodwa emlizolo lokhu kade kuhleli umuntu oyedwa amaplaza nala ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha kwakulamakhiwo amathathu amane kade sikugcwele abantu nangalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo ubaba uNkomo wathi sasilwela umhlabathi thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka ukukhululeka kuyikho ukuthi kade umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe yikho sikwenzayo ukubona kade abantu amakorokoza bayazigebhela abantu igolide ngapho bayenzani yonke into abantu kade imfundo isiyedlaliwe yayafika lezigabeni zonke ezelizwe ilizwe lisezandleni zabanikazi balo kodwa singakhangela sithi kade izinto zingani zilukhuni hayi isikhathi sakhona kodwa ilizwe lakhululeka
Ncube yamuzwa uGawule lapha sibili uthi ilizwe lakhululeka ilizwe likhulu umhlabathi swathathwa abantu sebegebha igolide ngutapthi
babuthe ilizwe likhululeka ngokuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba iIKDD ikubani umbuzo oqala angithi title deed uSmith wasala umuntu omfakile ungasithatha nje usigole uthi sifake plaza ufuna nje sibe njengabantwana abaphiwe iziwiji sibe sesiseqa sithi khona hayi ubaba umama usesilungiselele title deed kayikho emuntwini khuluma ke ngezinjiwayo zwalezo ezigejwayo balawo yini abantu title deed awulayo ufika you are at the mercy of the person or the power oyabe nje Gawule ukuthi uyafika athi ake likhumthunduluka lapha bafana awusoze ukuthi sihlale somthunduluka ngesakho ngoba kulo muntu okumemeze wathi khala umthunduluka ubuse ngivotela kusasa akuncedi unxa kube kufuneka baba uGawule bekufuneka sivume ukuthi independence ipolitical independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze idevelopment out of this one ngoba ikhona independence kasilana
sikwehlukanise ukuthi umgari wayeshuka wakhwela intaba wahamba lebutton stick wajolobela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe ukwakha akulula kusakhiwa izinto ezawonakala ngesikhathi sombuso kamgabe umgabe wahlala kakhulu embusweni akusoze kuphinde kwenzakale khonokho kathe sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso. Ilizwe lalingelethu leli selizakhululeka ngo-1980.
Lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Kweziphathelane leMelika, idale leSenate izolo lilahle imizamo yokuxotsha umphathi intambo wezekhaya iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Amalunga ebandla lama-Republicans abefuna ukuxotsha uMayorkas besithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele weleMelika leleMexico. Udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale leSenate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesetheswa amacala amabili elokuqala lingelokwephula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni, elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuzakuba ngokwakuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi intambo athathelwe lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe elandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthageta as i-weakest link. Abantu laba ungazukhangele futhi angithi izizo lakhe Mayorkas ngwakhona ngale owama Hispanic. So basebenzisa i-anti-Latino, anti-Hispanic sentiment. And yena laye, he represents that. Bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yi-figurehead laye nxa sesiba Mayorkas vele behle be-impeache ngoba vele ngama-Hispanic. Kumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye-border iphele, yiyo esifuna ukuyisebenzisa ku-election. So uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home, bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama-point. I-Senate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they're still mature. They read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi, we're not going to be working this way. Uminister lifuna ukuthi avotwe for carrying out the law.
Ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhona okukade bekuthi ukuthi kawenelisi?
Ibhoda liyana mina lami ngifika lapha e-America kudala eyivele igcwele. Kukhanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala. UMayorkas wenza khonokhu akuvunyelwa ngumthetho. E-Texas ngale futhi bayamresista. Angithi ugovernor we-Texas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so, yena uyathatha i-Texas Republican Guard behambe beyeresista labana. Angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which Homeland Security could not access. So bayaphikisana laye. So ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze. Akula lutho olubi alwenzayo. U.S. immigration policy, federal policy, kulemthetho, and that is what is happening.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandeleza umbusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Indiana khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu lina balaleli eliyithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hey, linjani khona ngapho lonke e-studio. Nathi siyaphila lapha. Ngise-Johannesburg la ekhaya mbuyebobi. Bengicela mbe kuyenzeka libe lithumezela i-news. Ngiyazithanda kanjani i-news ze-Studio 7. Ngiyabonga bakithi.
Studio 7, sanibonani. Sithanda ukuphendula ochuma laba abaqala hlala beqamba amanga. Independence is for ZANU people. Thina abantwana bakamthwakazi as a slight independence. If slight independence in Ghana, this year in Georgia, and by a Lagashi, Emmy continue to the same bed as the same down the Zong, Utueloba and Gulazon down, Mauta independence. Safari poison all over. When a chuma, Zamambela Ugukuluma Ikiniso, Utuena, what ten wizan, what ten Selumoya Kuzan, now when our Sazario Lamala, Joseph Gaule or Conalo, Arenzam and Yukumukinis.
Sabinilla Siabonga, Emsarazweni, inkinga esibhekane lawo kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi okuswelakala kokudla elizweni isomiso konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe ababhekane lakho lokuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi behlangabezana nengqinamba zokushiswa nenzondo emakhantini ababekiwo yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izano into okuthiwa izano PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe amaZimbabwe asesekhatshana lokuthola ukuphumelela nokuthula izano yiyo esikrethele yonke le inkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezanu PF babusa ngochuku endaba ngontando kayiphikiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso kumbe ngabantu bezanu bavuma ukuthi betshiyelane umbuso ukuthi njengamanje just sile 40 years kubusa izanu ngabe sokwabusa amapresident ezanu ebangu 6 ngabe kungcono kwakho lokho kubusa umuntu oyedwa owezanu othi uma uyaphumphuma ngenkani ngokufa la lo ongenayo la ifane lana lo kade uyamkhipha so izanu PF is the big problem eZimbabwe siyabo.
Amavuko Street yomuse, uthe seve siyabo. Angeke sikungukuthakazeleli uzibuse mama ngcwaba ezikhumbuzo ebhalagwe lokhu ekusesela abantu abawadiliza. Ma abantu abalama 70 years belokhu bengaholi lutho eZimbabwe njengamazi wangomakhelwane South Africa leBotswana bayaholi. Kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngopresident umhlobo wodwa akula independence. Kulokhu kungakakutholiswa kungakalungiswa indaba yeGoodground asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthwakazi. Hayi, besidlala ngengqondo zabantu.
Yes, Studio 7. Mina angikele imbuzele uMalachi Nkomo lo believe kawo lokuthi kiso sonke lesisikhathi izano ibusa bebusa lezan PF yabo ikuphi kunini la okuyake kuphawulwe khona ngezipho ukuphi la okuyake kuphawulwe khona ngoJoshua Nkomo ngaphandle ukuthi nje wherever laba phawula khona la ku internet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azavela ngoba ku internet avela amaqiniso abakazi bekhulume ngezipra bahleli bekhuluma ukuthi iZimbabwe yalelwa izanda yalelwa umgabe yalelwa izan PF bayake becaba ngeyini ukuthi kulamabutho asale gangeni yini abakazi becaba ngokuyalanda kodwa bacaba ngokucelebrate independence mhla ka 18 April but abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asale gangeni belwela lelo lizwe lelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engamachumi amane lane eZimbabwe lathola uzibuse sikhangela ukuthi inguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imlayezo kunombele ezithi +12024650318. Singeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisana lodubo lwemikhuhlane efana lecholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lohlala namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.